Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lithola njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlazi ku-28 Nkwenkwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Angikwazi ukuthi iyabenisaziwa yisistimu yenkweni kodwa yindlela zaezokuthela ukuthi abantu kumele babaebekhona begqoke njengathi bafike badubula abantu bancwanele kakhulu mina nonkosikazi wami labantu abanjengodube bavodoza nabanye izithombe sebezithethe baziyipha labo bantu.
Omunye wabazithi inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obeqoqa ukuqhuba imbizo esigodlweni se-State House kobulawayo uthi usemise uhlelo lwakhe kulandela ukwethuselwa ngamapholisa lensoli zikahulumende.
Uthe yena uChief Mabhiko ube ngumuntu osebenze kakhulu esebenzela isigaba sakhe ukuthi siphumelele, ube ngumfana nje othathela into phezulu njalo ozwisisana nesigaba sakhe.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga utshela umbuthano wokuvalelisa induna uMabhikwa obekwe elubane lamhlanje ukuthi yena ngumzukulu wakoKhumalo ngoba unina ngumaKhumalo. Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lomnumzana Sibangilizwe Nkomo yena othi bafuna ukuthi amathambo kayise agejwe eHeroes Acre ngoba kwakuyisifiso sakhe ukuthi abekwe ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Omunye wabazithi inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obeqoqa ukuqhuba imbizo esigodlweni se-State House kobulawayo uthi usemise uhlelo lwakhe kulandela ukwethuselwa ngamapholisa lensoli zikahulumende. UKhumalo ubese South Africa lapho kade esithi uzasuka khona lezi zalwane zeZimbabwe ezifuna ukubuyela ekhaya abe esesiya esigodlweni se-State House kobulawayo lapho okuzaba lembizo khona. Sixoxe loKhumalo osephendukile eZimbabwe ukuze sizwe ukuthi kuyini kahle kahle ukubangele ukuthi ayehluleke ukuqhuba imbizo yakhe.
Kumele sengizwe indaba ezinganhle lapha ngokwenzakala on the ground la ekhaya in preparation for umsebenzi imbizo le ebengiyibizile ukuthi kulamacebo amazi atetshwa ngamapholisa laba asebenzisana layo labo abazindaba zikahulumende abathi bona ngazekuvikela ukuthi very reliable information sibili ngendlela esibamba ngayo izinto njalo bebethe bevele bashonga kobovodoza bedile ukuthi yona kusasa akuseze kuchiphe bekabizile emhlanganweni bekacelile ukuthi babuye athi akuseze kuchiphe kuza yakhona bazakwenza yonke into esemandleni abo ukuthi ingaphumeleli ngizwe leyo. Manje esengikuthicayo lapho sengithola okungenze ngasuka ngalala ngihamba ngobusuku ngafika lapha ekuseni ukuthi ngizokuzwa kahle ngase ngithithe ukuthi ngibelanga yibo edibelethi ngizitholele mina ngendlela ezikhona lami engisebenza ngazo ukuthi ebelungisi labantu phakathi kwabo amapholisa labanye. Angikwazi ukuthi iyabenisaziwa yisistimu yenkweni kodwa yindlela zaezokuthela ukuthi abantu kumele bebekhona begqoke njengathi bafike badubula abantu bancwanele kakhulu mina nonkosikazi wami labantu abanjengodube bavodoza nabanye izithombe sebezithethe baziyipha labo bantu kuze badubule nakudubuleka njalo bathathe laba abangama-ringleaders ababambe abanye babanyamalalise abanye bababophe babophe iqukaba lenkolo khona. Manje ngakhangela ngiyazi ukuthi kuyabe kusilabantu abadala ogogo labokhulu ngiyazi ngiyazi ukuthi kuyabe kunabantwana abancane abaye bephakathi kwalowo mdini. Ngase ngikubona kungcono ukuthi nibuye nizozibonela njalo kathesi ngiyisikhiphi statement sokuthi kodwa nje siwathapha ngikwazi into sizafinyelela bonke abantu nowethu kami ukuthi no leso sizathu kungcono ume lowo msebenzi ngoba thina kasilamabutho asikwazi ukuzivikela njalo kangifuni abantu bafe igazi labo libe phezu kwami ngoba kase umsebenzi wegazi umsebenzi wobukhosi into engcwele umsebenzi wokusengasengisikhumina kungcono kebami ongabi khona umcimbi ngasengawuchitha owakisayo so ngiyakubongela nje nxa ufoni senzeka ukuze abantu bakwazi
manje sokumele ukuthi abantu bakhangeleleni uzenziwa nini umsebenzi kade lifuna ukuwenza
umsebenzi ebengifuna ukuwenza uzakwenziwa umbuzo omuhle kakhulu leyo gane angifuni abantu bange bacabanga ukuthi bekuphelile abantu awuseke kuphinda kube khona ngoba ngiyazi basithekile ngiyazi bakhangelele le msebenzi kodwa ngiyabathembisa ukuthi uzoba khona uzoba khona futhi angikhole ukuthi uzabaphathana kakhulu kodwa okunye okungenze ngakhonile lezi zinto ebengizizwa mina ngingumuntu obizwe ngunkulunkulu ngibizela lesi isizwe siyamqakaza
Lo-ke ngumnumzana Raphael Khumalo omunye wabazithi inkosi yamaNdebele ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga utshele umbuthano wokuvalelisa induna uMabhikwa obekwe elupane lamuhla ukuthi yena ungumzukulu wakoKhumalo ngoba unina ngumaKhumalo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa obezama ukuya emngcwabeni lo uvinjiwe ngamasotsha ukuthi engazaphuma emoteni yakhe. Uchamisa ubikwa ubedlula esiya eBhinga lapho kade kulombuthano ukuthakazelela ukunqoba kukhetho okwenza ibandla lakhe kulesi sigaba wathi adlule emfeni kodwa walelwa ukuphuma emoteni. Siqoqe lo Zenzele Ndebele intatheli izindaba obesembuthanweni lo.
I cannot confirm 100%, but in terms of the action, we will have more impact in the future. And we should have more even coming here. I would be able to miss a last call as a corner go the chief must be quite a good advantage more than the Palavangani security. So I'm so Satan and the going to work on over the being Sazam who set up with his cult to record. So I think it's going to be a good situation. I put a miscorner up. Yes, cutting just. Napo kade ngibone khona izibota bezingasekho lezo mota so ngibona ngathi kungaba neqiniso ngoba bembonile ukuphithizela babona le moto esifana lezakhe kodwa yena ngokwakhe angizange ngimbone but kukwaba lokuyi-activity abantu abangani ngabe-security lapho kade kule mota zakhe khona and abantu nje kade ngikhuluma nabo khonapho kulabantu abathe uchamisa sefikile but angizazange ngambona ama-procedure ekhali
sizwa kuthiwa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Chiwenga unguye obe ngumhlonitshwa ungasitshela ukuthi kukhona yini okuqakathekileyo okukhulumile
uthe yena uChief Mabhikwa ube ngumuntu osebenze kakhulu esebenzela isigaba sakhe ukuthi siphumelele ube ngumfana nje othathela into phezulu njalo ozwisisana lesigaba sakhe uphinde njalo wathi yena uyananzelela ukuthi indaba yeGugurawundi ngezinye zezinto ezingahambanga kuhle endukhulumende weZimbabwe uphezulu kokuthi udaba lolu lulungiswe kusetshenziswa amakhosi awomdabu kumbe ngithi ama-chiefs. So ubekhuluma lapho ngemva kokuthi ureverend uSeni Sibanda ekhulume ngokuthi usebenze kakhulu lo Chief Mabhikwa beza ama ukuthi abantu belupane bebe le healing bebe lokuthula ngoba ilupane ngeyinye yezindawo ezafekthwa kakhulu indaba yeGugurawundi uChiwenga uphinde njalo wakhuluma wathi kona isifiso sabo ukuthi ama projects wonke ona la amaningi nengi aqaliswe nguChief Mabhikwa aqhubeke even uMabhikwa enga
Alo ke nguzenzele Ntebele intatheli izindaba ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eselupane. Kolunye udaba olufanayo induna uDennis Nhlamba oNtebe eGwanda usekhotheme. UNhlamba wayesazakala ngokuncoma owake waba ngumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe ufele esibhedlela sakobulawayo lapho kade eselatshwa khona. Ukwezemaphandleni izakhamizi zecholocho esabelweni seMathebeleland North zibhekane lendlala yesebekayo kulandela ukungani ngemfanelo kwezulu ngesikhathi sokulima esisanda kwedlula. Abantu abaningi abanamanzi okusebenzisa ezindlini njalo lokudla kuyasilela ngesikhathi ilizwe libhekane lesimo esibi somnotho. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisas Manda ekhona le eCholocho.
Indawo elinywa ngokuthelezelwa eluhlaza irrigation scheme omele incede abalimi abalikhulu lamathuma amahlanu 150 kulinyiwe imigelo embalwa ngenxa yokuswelakala kwempompi zokudonsa amanzi emthonjeni okhobozisa amanzi ngamandla kagetsi athathwa elangeni solar system. Irrigation le yakhiwa ngumanyano we-European Union. Umnumzana Kampetland Ndlovu ngumlimi omkhulu kulindawo.
Into ehluphayo lapha ngamaimpompi lokhu amapayipi.
Thina lapha sasithi nxa silime kahle sibili siyazuza imali lapha nekulimeni ematamasini sisesitolo babuya bezowathenga lapha bazodla thina okwenza ngavele avuthwe siyabatshetha amatamasi right yabuya izimota all over lapha zodla
lani beselithole impuku.
Irrigation le eyakhiwa luncedo olwavela umanyano wamazwe e-Europe inkulu okwamagama njalo ibingasiza ezakhamizi eziningi ngesikhathi sesigudumezi kodwa balutshwana abantu abayilimayo ngoba inhlanganiso ebancedayo ekhulisa ithi kumele kulinywe ukudla kwenkomo kuphela laloba abanye belima abakufunayo. Unkosikazi Lizwe Sibanda ulima amatamatisi.
Izasiza mbijana ngoba imaintenance yangkhona incane kube imaintenance yakhona inkulu ukuthi ngakhona apha konke kusetyiwasetyenzi nje singancedisa sibili but incane indlela esisebenza ngayo into zokusebenzisa asilazo amanzi sesilawo maningi sibili ngoyesiwaqeda njalo irrigation yethu leyi yi-20 hectares bona kabekhulisa gabala ndaba lokulima lokhu okwamatamatisi bona bafuna silima okwenkomo kokufida inkomo.
Osakhulayo unkosazana Lesipho Antoinette Moyo ubefisa ukuziphilisa ngokulima ethengisa kodwa indawo ayiphiwayo kwi-irrigation le kuthi kayifiki amanzi.
Hayi ndlaliningi lo nyanga ubizwi lesitiya linaka sesigabeni lesi besilizwele kwezinye indawo cabanga ukuthi ma kungaba la maphayipi esingakhona ukuthi silima amatamatisi sithengise noma izithelo sithengise sikwazi ukuthola imali yokuziphilisa.
Unkosazana Gcinani Mpofu wemangweni wemhlabangubo kuthi isimo ngempela kubi sebephelelwe abasakwazi ukuthi benzeni.
Idlale khona lapha inzima asikwazi ukuthi singayithini sizangena ngapi labantwana cela uNkulunkulu angenele nohulumende la angenele kwenze ukuthi nesingazokuphila labantwana yonza nzima silaplani singayenza sicela kuNkulunkulu asincedise.
Ukhansila ka-Ward 12 eCholocho uGift Nkomo onendawo egoqela imathudula imahangule imadlangombe lawo siyindawo uthi kuguquka komkhathi emhlabeni jikelele sokusenza izulu lingani kuhle ngale minyaka.
Usile problem enkulu kakhulu ngephetheni yezulu. Izulu selatshintsha iphetheni asisakwanisi ukuthi sibe kwathi silima nini silima njani silima ama-crops anjani and we have resorted to ukuthi silime unyawuthi more than any other crop because unyawuthi vele butshani so utshani uyakwanisa ukuthi buhlume even izulu elincane but otherwise generally lo nyaka is far different from last year. Lo nyaka indlala ikhona
kodwa ke ukhansila Phumuza Dube Ward 22 ongcelezane le ward kaNkomo uthi ayisibo bonke abazalamba esigabeni sakhe ngoba abalimayo ngesikhathi bavunile njalo basoze balambe.
Emaphandleni yeizulu alinako vele iqiniso sibili bakhona abalambayo but abanye batholile sibili we're very hopeful ukuthi bazahambisa GMP bachiyo abalakho because according to program ka-president efubuza leyana eNtwasa yokepha amagodi leya ukanjompo is paying off lama I'm doing it that's why bona ngilamabili la as I can tell you now but it's na abantu abaningi bavumile abaye already sebethengisile sebele mali labezandleni kakhulu sosibankrajuti kabathengisa amazambane sasemanzi.
izakhamizi zesiqintini sonke secholotho zikhala ngokuthi ebusika kuzaba kubi kakhulu ngendlala nxa zingasaphathiswanga zinhlanganiso ezinceda ukupha ukudla lohulumende ngoba azibonanga lutho lonyaka. Ngiyimele Studio 7 emambanjeni echolotho, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Uhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lendoda nakamuyi umnumzana Joshua Nkomo oke waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Sibangilizwe Nkomo ngodaba lokuyagebha amathambo kayise ukuthi ayengcwatshwa kakutsha ekhezi.
Ye, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba sehlelweni lwakho baba Christian.
Ye, umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi sizathobani esibangele ukuthi licabange ukuthi umdala agejwe ayesuswe Heroes Acre.
Asikho ukuthi ngikucabanga baba ekwenze bakunya lapha into yokuqala ngimbuzo owenze ngaphendula lapha indaba yokugezwa kukamdala Nkomo. Umbuzo ohlezi ubuzwa ngabantu ngithemba abantu bayananzelela ukubhoda lezigaba zonke elizweni lapha. So umbuzo lo uhlezi khona, ubuyileke lowo mbuzo wesikhumbuzo sababa uJulius Sabengwa ukuthi sithini ngengcwaba likaNkomo eliseHeroes Acre eHarare. Ake ngiphendulake leyo mpendulo engiphile.
Khona kwakuvele kule mbiko eyake yaphuma ngesikhathi eSanders Chair umdala ukuthi lina njengemnguli lalingafuni ukuthi ayebekwa khona Heroes Acre. Kuliqiniso yini lokho?
Kuliqiniso lokho kanti ingxenye yemuzi yayingafuthi umdalelo wakhona. Umgabe waseqhulela ingxenye enye yemuzi ukuthi yayeke wakhona le, kodwa yena ngikwathi umdala wayengafuni ukuyalala Heroes Acre. Wayefisa yena ukuthi eyelala lapho kulele khona abazali bakhe eSt Joseph ematopo South. Wakutshela abantu abaningi lami ngingomunye wakhona wayehlala egqonqosela ezefika esigabeni sokuthi kungangcono ligume umune wami lo ube yohamba e-Heroes Acre, mina umzimba wami wonke uhambe uye ebazalini bami. Wayelithonya mdala.
Kanti kungani lingazanga livuse lona lolo udaba kudala soluvuka kathesa?
Ngawunanzelela kanti into yokuhlala ivuka leya so akuqali lam. Ungalibuyela emuva kulumeni zami eziningi-ningi ngathi ngibe Studio 7 kungangaxoxa futhi ngakho le ndaba le asikho ukuthi ngivuka kathesi. Hhayi, into endaba
njengoba yena owayesitsho njalo ukuthi ayengcwatshwa khona le i-Heroes Acre umgabe la engasangcwatshwanga e-Heroes Acre, lina lithini ngakho lo?
Ukhomba-ke khona ukuthi leya ndawo umgabe kukhona either angayithembanga ngakho kumbe ayihlolayo. So-ke lathi kusinika isizathu esihle sokuthi sithathe ongowethu simuse kibo kwakhe ngoba kwakuyisifiso sakhe leso. Kutshengisa-ke ukuthi umgabe kazange abe leqiniso ngaba bevumelane lenkomo ukuthi bazalala laphana. Akuhlabanga njalo-ke. So akungabi lo msindo njengokuthi khathesi abanye sebethi i-tribalism kuthi nithini, but ngaso kungunkomo ogejwayo sowi-tribal omele ilala kibo sowi-tribalism. Nxa kungumgabe omele ilala komzimba kurayi yikho okumangalisayo khonokho.
Sike sabona kuphuma imbiko yokubana imuli yakomgabe yayisesabela ukuthi engabekwa e-Heroes Acre uzasikwa umzimba kusetshenziswe imithi lokunye okunjalo. Lina manje likubona njani nxa lisizwa khono?
Asazi kanti amadoda lawa abuthwa lawo agandile kathani yena umgabe kwakuthiwa ulamachacha agcwele igazi labantu emzini wakhe. So abakuthiwe lokho ukuthi ukuthi bakhona abakwazini, hhayi angeke nto ekwazi, kodwa kuthi ukuthi kuyenzakala ngesiko lwakhona le ngabona eMpumalanga kuthi ukuthi ngabona kuyenzakala lokho.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga abalaleli. Hhayi, ngiyathanda ukwazisa abalaleli be-Studio 7 labo wonke amaZimbabwe ukuthi engikwenzayo lokhu engikucelayo isifiso somzali wami esokuthi wayefuna ukuyalala labazali bakhe. Ngibona ngani ngangasakusezanga lokho, ngibona ngani ngokuthiwa kuthiwa i-betrayal, ngabe ngambetraya umuntu omdala ukumenzela ayekufisa ngesikhathi engasakwanisi ukuzenzela lutho. Kanti yena uwenze kakhulu, wenzele isizwe lesi into ezinkulu kakhulu ezinene. So-ke isicelo sakhe sokugcina safana kaJosefa eBhayibhelini wathi amathambo akumele ayebekwa ekhaya engalali kwenye indawo, ayebekwa ekhaya. Yikho enzama ukukwenza abantu bakithi. Ithemba abantu bayazisiza khonokho.
Alo-ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi umnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Okwamanje wothi ngilitshiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga sicubungula ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lemithelo kamanisipala. Silo nkosazana Otilius Vanda, umgcini sihlalo wogatsha olubona ngabesifazana kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Intengo zonke ziyakhuphuka, okukhuphuka kuze kukhuphuke kanye lama-rates ukuthi uthola izakhamizi sezingasakwazi ukuthi zenzene ngokudula osokukhona okwama-rates osokudala ngisho lokuhlalisana phakathi kwesigaba, phakathi komuzi, kulaba ababanikazi bezindlu lalaba abangamathenenti kube nzima, ngoba labo bazabe sebekhezele njalo kumele bebhadale nge-US dollar. Okungaqeda lolu dubo ikakhulu yikuthi uhulumende anike umansipala ama-grants ayiwo ayethula umthwalo kumansipala ukuze umansipala angathathi kakhulu kuzakhamizi. Njalo siyananzelela ukuthi kulamakhampani amaningi ayabe ekoloda umansipala okwenza umansipala laye adonse nzima.
Zikhona na inhlanganiso eziphathisa abaswelayo?
Inhlanganiso eziphathisayo zikhona, loba nje zingake ziyenelise umphakathi wakoBulawayo ngoba wona ukhulile. Sile nhlanganiso eziphathisayo abaswelayo ezigoqela iWorld Food Program isizile kakhulu kumawadi athize phose, amalokishi athize, ikakhulu lawa alabantu abadala, lapho abaphathise khona abadala kakhulu ngento ezinjengama-groceries. Kwasuka kathesi sebephathisa ngama-projects anjengokufuya inkukhu, inkukhu zamanqanda ukuze abantu bethole ukuzisiza. Ikhona i-social welfare iyasiza, kodwa kuyasilela ukusiza kwangukhona ngoba izabuya mhlawumbe kanye ngomnyaka, ikakhulu kuhlangothi lukamansipala eliyilwesisebenzisana lalo phose malanga onke. Zikhona njalo inhlanganiso ezibasizayo abagogekileyo, nabo bayaluthola usizo kodwa alweneli ngoba uvele wona umumo welizwe ungamanga kuhle. Silazo inhlanganiso njalo ezisiza abantwana abangamantombazana phakathi komuzi, kodwa azweneli ngoba esingakuthi isilungu i-demand iningi, labantu baningi, kodwa inhlanganiso zele zizintutshwana, lenzuzo zangkhona zizintutshwana kulapho esikhangelele khona.
Kungenziwani ukuthi uhlupho lolu lube nganeno?
Yikho ngisala ngilokhu engikhala ukuthi nga uhulumende uyangenela anike ama-brand, uthi lo hlangothi lwe-social welfare olukahulumende nalo luphatheke enhlelweni zokusiza ikakhulu abaswelayo, abalupheleyo, ngitho labagogekileyo. Ngawo kuyatholakala lolu sizo, bekuzayamukelela umphakathi, ngoba kathesi umphakathi usebunzimeni obukhulu kakhulu, lapho othola ukuthi izinto zikhwela mihla lamalanga, izakhamizi azisenelisi ukuphila impilo, kukhwela kuze kukhwela impuphu. Sikhuluma nje ngama-basic needs abantu. Umlando wonke siwuchiya kuhulumende ukuthi ngawe uyazama ukuthi asizane la makhansili bebanike ama-grants lawana kade khona emuva, ngoba laye umansipala engayekela ukuthi thina sibhadale kuba nzima. Sizadutshukelwa yizitishi, idolobho lingcole, amabhimi engathwalwa, emakliniki siyehlule ukuthola usizo. So sikhala kakhulu ukuthi ngawo uhulumende uyangenela ancedise, ngoba yonke into ayikho and ama-basic commodities awa-controller. Engingathi omunye nomunye uchaja, ngithilo ngaphambi kokuthi bachaja intengo abazifunayo, akula muntu oyenelisa ukuthenga lezi zinto osokudala indlala kakhulu phakathi kwedolobho phakathi komuzi okuzaqina kusasa kusidalele ukudla ngodlala.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Otilius Banda, umgcinisihlalo wogatsha olubona ngabesifazana kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esixoxelayo ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Umphathi ntambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, umnumzana Aaron Motsoaledi, uthi uza guqula umthetho olawula ukungena kwabantu elizweni ukuze kuqedwe uhlupho lwabatholakala sebehlala elizweni okungekho emthethweni. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Yakhuluma ngesikhathi sethulela iParliamente ukuthi imali ephiyogatsha lwakhe izasebenza njani. Umnumzana Aaron Motsoaledi uthe ufuna ukuthi kuvalwe ngqi amathuba okufohla emngceleni elizwe ikakhulu eBay Bridge ukuze kungabi khona ongena elizweni ngokungekho emthethweni. Uthe imali eningi izasetshenziswa iKomishini yeBorder Management Authority okukhangelelwe ukuthi iqatshe amapolisa azalinda emngceleni. Uthe sekuvele kwaqatshwa amapolisa ngamakhulu amabili 200 ukhangele lokuthi aqala umsebenzi kungekudala.
Let me inform you that in the coming weeks we'll continue to
kumaviki alandelayo sizabopha kakhulu abantu
in passport fraud and other forms of identity theft as well as corruption.
Abameli bedali leParliamente labo bebethukuthele kakhulu bethi lolugatsha alwenzi okoneleyo ukuvimba lokubuyisela emuva abangena elizweni ngokungekho emthethweni. Ilunga leDemocratic Alliance umnumzana David Ross uthe kufanele lolugatsha lusebenzise imali eningi kuziphatha amandla zalolugatsha ezihamba zidinga labo abangena elizweni ngokungekho emthethweni. Uthe kuqakathekile ukuthi abantwana bezizalwane zakwamanye amazwe baphiwe incwadi zokufunda lokuthola olunye usizo.
This undocumented South African child is excluded from applying for a bursary.
Kulusizi ukubona abantwana behlupheka ngezizathu zokuthi abala ncwadi ezifaneleyo.
Denied social support and left to the abuses of informal employment.
Abanye bathe kudingeka imali eningi yokubuyisela labo ababanjwe beselizweni ngokungekho emthethweni. Kodwa kilunga le-Economic Freedom Fighters unkosikazi Lerato Tito uthe bona abavumelani lokuthi kusetshenziswe imali ezinkulu kuxotshwa izizalwane zakwamanye amazwe elizweni, kodwa bakhangelele ukuthi kukhuthazwe amazwe e-Afrika ukuthi amanyane angabadlulilani.
As the EFF, we condemn the undebated xenophobic sentiments driven by hate of our African
people. Thina njenge EFF asivumelani nokucwaswa kwabantu bakwamanye amazwe. Yikho okufanele silwisane lapha.
Holding hands with vigilant groups assisted by the police.
Sokane ngilolugatsha loveza sobala ukuthi uhlupho olukhulu lwabangena elizweni ngokungekho emthethweni ngolwalabo abadabuka eZimbabwe. Kunyanga ezadluleyo kumenyezelwe ukuthi kulabe ezimbabwe abaphose bafike kunkulungwane ababanjwe bengena elizweni kungakapheli efike. Ngakolunhlangothi izizalwane zakule South Africa ezibalisa inhlanganiso yedudula lazo zilubhedu sithi abezimbabwe ababuyele kubo ngoba babathathile imisebenzi lokudala amacala. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Omunye wabazithi inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obeqoqa ukuqhuba imbizo esigodlweni se-State House kobulawayo uthi wethuselwe ngamapholisa watshiya lolu hlelo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uzithi laye ngumzukulu wakoKhumalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.